Umnyaka ka 2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijwe ngabantu abaningi ababenza zenezo izinto zamafilm, ukuhlabela, osaziwayo, abantu nje beZimbabwe lendawo zonke zelizwe emhlabeni jikelele. Ube ngumnyaka obenzima kakhulu sikhangelele into ze coronavirus lezinye nje, ukuthi ube ungani ngumnyaka nje olomnyama okwenze abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zawo. So silisizi kakhulu ukuthi abantu abanjengabo Gringo abalolwazi ngokuhle kisa abantu basichiye ngabantu okumele ukuthi ngaba ku industry be tshengisela abancane ukuthi into lezi zenziwa njani. So sizwa sidabuke kakhulu sikhalela lemuli yakhe esichiwe ngubaba womuzi.
Sike sabona imuli yakhe icela usizo ebantwini ukuze imelaphise. Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi imisebenzi yokulingisa, imisebenzi yamabhayisikopo ayiqakathekiswa elizweni okugcina kusenza ukuthi abalingisi bangabile imali, bangabile inzuzo?
Kubuhlungu kakhulu ngendaba kaGringo ukuthi abakhula kuma-90s yabo early 2000 bamazi kakhulu uGringo ku-TV, kodwa ukhanya ngani akula nto ayitholayo. Nanku-ke imuli icela uncedo. Sazi ukuthi isikhathi eside lapho ayegula ama-well-wishers bebehamba bemnika imali, bemnika ukudla, okuyinto engalunganga. Mbona ngani abantu abayenza into zamahlaya, into zamafilm, into zokuchaza abantu eZimbabwe abanakwa kakhulu. Ungakhangela yona nje iZBC ngokwayo lapho inengi elihambisa khona lokho abakuproducer esingathi kumbe amadrama kumbe amafilm, ibhadala imali encane kakhulu okwenza ukuthi abantu abaningi bengenelisi ukuphilisa imuli zabo. So ngokunye okubuhlungu kakhulu ngoba nxa umuntu ekhanya ephuma kuma-TV malanga wonke uba ngumuntu owaziwayo ngesikhiwa bathi uyabe popular, kukanti-ke i-popularity le ayibeki isinkwa etafuleni yakhe. So mbona ngani i-broadcaster njengoba sile TV station eyi-1 umsakazi oyi-1 we-ZBC bamele bezinoka amakhwapha ngoba ngabantu abanika ama-programs abantu abanjabo Gringo banika i-ZBC ama-programs amaningi kakhulu, and bamele bazibuze ukuthi kathi kungani besehluleka ukuthi bebhadale abantu imali ezingabaphilisa, imali ezingenza labo befane labadlali labo somahlaya abakwamanye amazwe abaphila impilo esezingeni eliphezulu. Ngoba kungani eZimbabwe kumele ube yisigebenga kuphela kumbe wazane lebandla elibusayo umbubelisela kwenze ukuthi ube lempilo ecacayo? Nxa usenza izinto eziqondileyo ukhanya ngani uyakufunga umnyango.
Ingathuthukiswa njani imisebenzi yamabhayisikopo ukuze abasebenza kiyo labo bathole inzuzo?
Okudingakala kakhulu eZimbabwe singathi yi-investment ku-film. Uhulumende lamanye amakampani azimele amele efake imali kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bephile, bethole ama-grants okuthi beyenze ama-movie abo kumbe ama-film abo. Okunye nje ukuthi iZBC layo, ngoba iZBC yiyo yodwa kathesi television station ekhona eZimbabwe, so kwamele ukuthi layo inike abantu imali engabaphilisa. Uhulumende njalo uqakathekile ukuthi kanike abanye abantu nama-television stations okuzayenza ukuthi kube le competition, kwenza ukuthi nxa umuntu esenza idrama yakhe kumbe ifilm yakhe ulakho ukukhetha ukuthi ngiyahambisa ZBC kumbe ngiyahambisa komunye umsakazo. Kube le ndlela ukuthi umuntu angawea ama-options ebonta, hayi laba nxa bembhadale $5 laba bazanika $7. Wakathesi abantu abalama-options amaningi, nxa befuna ukuthi bephume ku-TV bahambisa ku-ZBC, that means i-ZBC yakunika imali eyifunayo. So qakatheke kakhulu ukuthi government enike abantu ama-grants, kube lesinga ngathi kona iway yokuthi abantu bethole imali kulalokho abakwenzayo. OZimra labo beyekethise iduty nxa abantu befuna ukuthenga amakhamera lezinye izinto ezivela kwamanye amazwe ezingancedisa ukuthuthukisa i-film industry, ngoba esingelakho i-film industry eZimbabwe iphansi kakhulu.